So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Ngiyalambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 17 kuLwesi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho luka 2023 nje kungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uza kwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intathelizindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uza kwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela. Nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Motswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanyama secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele encwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Sintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho luka 2023 nje kungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi nabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bakwakhe nxa izikolo ezilutshwane babe sithikhanani lokho esiqhubeka sesakhela phanda laphana. Kakusebenzi. Vele ngabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezencinezi kuma resettlement ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubobhinga. Kuyini khona lokhu? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho izifiso zika-Amukela. Akulanto uhulumende lo angayenza phela ukwakha isikola sikokwakha imiduli yodwa kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezi nsuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bayakuthatha ngapi konke khona lokhu bevele zethula ikhonko okulutshwane okukhona asoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i 10 kg uzuthi hayi fakanini enyi 40 kg kube yi 50 kg ngizakuthwala lokhu kayisifo lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo ezinye abantu abahamba imango emide bachaba imifula kulamabholoho hayi angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende yalabantwana kabo kulabantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwababo uhulumende lo uvele kalanhliziyo uhulumende lo kalanembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kalandaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thande kuzinti mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjelwe umkhuhlane selokhe uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho linali eliphezulu labeZimbabwe abaphephele khona ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okugoqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza i-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakekela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi moyo yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu mbonani mthwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle incele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sinathisa amanzi sihle kuba kuhle kakhulu le mabhoda lapha mhlawumbe uhulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubili wasazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi siyakakhulu isikhathi lesi sikhangele esikhisimusi lesi sikhathi sizayo lesi ngoba esikhathi nesingu ujalo ba isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nqa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Spandala uthi wehla kwenani labantu abathola abele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lathi siyedinga amaphisophu ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDokotela Mkhomotsi Mathaba uvike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke sele kumbala oluhlaza okuqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi besekuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu. Lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besewuhlatshwa abantu abaphose babe ngamathumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabon kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye nelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angari mdiki pandiri ni njini mkuma na mkuru iye ajizo mstie zira asti unu wata ito nila naya pane zinu za tenge chi gazirista mwuriedu saka pane jese jatai kudaku gazirista taito ti chungu chana tapira kuna pita pita agazia na yacho kutu chaura kutu apa mambupa funga ere apa mambupa funga ere angasi unu aipa madenekis uye ai upai uvua kana uweza kwa zenyu kuti mufunge apa nepapa muzo buda nechino chumwechete chakalaka saka wanzara siya ili raka kui
umnawa kika Banga umnumzara Cuthbert Banga uche Banga uwe umundo lotando njalo emanyani saimuli
wajwa wesi kwa chese kuti pita munhu ari mukati batanidza tese semhuri munhu wekuti aine rudo kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti aiisano naye munhu wekuti pese pane chichanesa mumhuri aitraipane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadzirisa
Owasebenza nomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokubanga ethiwe ngumuyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni eziphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kubanzima kuza kubanzima kakhulu ukuthina ukuthi sivale inxeba elithiwe ngomnumzana Peter Banga
omunye njalo wasebenza noBanga umnumzana Terence Antonio uthe intatheli izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu
njengamiza Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity yes tinoti tarasikirwa negamba especially mu Journalism Fraternity Babanga for your own information vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005 zvinova department vakanga vamira kubva muna 2009 kusvika parina tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakafura mumaoko avabanga especially panhau dzekusepenyura hatigoni
abafundela ukuba zintatheli zindaba lakwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic babe ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe nguBanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. UBanga wasebenzela umsakazo owe Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America kusukela ngomnyaka ka-2000 egcini zabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona Act 5 njema signing off. Ubhubhe eseleminyaka engamathumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare Nimno de los Enjof.
Kulive to kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi i-Afrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi vele Kenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izimela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwele Melika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika umu-Asian American, uWu unqobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abiwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha iMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York umnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengelagciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli womgcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe uFW de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo. Intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolani Kole uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni se-Tigray elizweni lakhe. Umvuzo owe-Rory Peck Award unikezwa intatheli zindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele. sinikezwa
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayehlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kula mabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
No, I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elithiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le kulahleke balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi ama-foreigner abathathela imisebenzi.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi bakusekela kakhulu lokho okuthiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneki South Africa, amele okuhluke kakhulu kunalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Christman Khwebu laye uthi vele kubi ukuchophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Africa kutshona. Njalo uyaboniswa ukuthi naye umu-Africa wazala kuzokazi lase-Africa. Ubusa umangala ke mawubona abanye abaholi base-Africa bezonda omunye umu-Africa. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba phila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi ukuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivandla lezaphu lithi selivuke kwantyu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunengi abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga manje, izaphu isile minyaka yavuka. izaphu iphume kuzano ngo 2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo 29 saphuma sayenza iCongress sike saphathela ukukhetho ngo 2013 la ngo 2018 ibonakele izaphu iphathela ukukhetho okwenzakala ekhathesi yokuthi sibone izaphu isiba leCongress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha iCongress ngama internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokanto ozaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo 2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi ye-constitution he was the most senior person kuzaphu kodwa kuze sikulungise lokhu sikuhambise ngendlela sesivela kucongress
siyabona sibili ukuthi yezeniphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali singathi imali lithetha ngapho ukuze zethi lilungise ihlelo zenu
izaphu lakudala lakudala from ifonya ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo yibo kade bekhipha izimali abanye bethengisa inkukhu abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela lakhathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabhondi amarandi besekela inhlelo zebandla labo abalithandayo
kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le-MRP kanti ngaphi sonke lesi sikhathi
okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela labalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu wangena ekumanyaneni lebandla lezanu lokhu kungena singakungeneli ukuthi siyafuna kumbe siyafisa kodwa siphoqwa isimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezano ngenxa yalokho saphuma nxa sesiphuma ngo 2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale ngoba siphuma silamanxeba amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi sesokuyisithuba lokulalela esikhale siphumule okwesibili nxa siphuma siphuma abanye bethu sebelandelwe ngezimnandi khona le kondoda uqina ekade sibambane labo basala sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi so kangikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye kodwa okwakhathesi azikakhangeleli inkazato azikakhangeleli ilima azikakhangeleli ukusebenzisana nabanye ngoba sisangena ku-ground sivakatshele abantu bakithi abanye abantu bathiya uzaphu abanye abangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakhenini ibandla lethu
umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane weCOVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamilinkomo.